So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limigoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washo phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lumhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya, ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoxile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limigoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegciwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ecurfew njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka ama-mask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebaningi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washo phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke beboshelwa ukuthi cha ngabalandela imigomo, kwathi namasokudluliwe makuzovula umnotho ngo-August ku-September bekungekho ukuthena okwehlukile. Kodwa ukukhuphuka esikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwaziyo ukuthi imbangela kahlehle kungaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ukubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjani?
Amanyathelo asethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomo thizeni yokuthi kwehlise izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Na empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele iyenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakaze kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka komkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazisingazwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelaseMelika nelase-Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho kukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapho kuyinto esisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Ngendlela esibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seza ukuthi cishe lomkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lolophepha kufanele ukuthi kukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguyena ophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele intsolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge lo muthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani nithizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokunezintsolo eziningi ezokuthi lo mkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakale into ezithile
umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowemanikaland ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane leCoronavirus izolo
Yebo 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 mtshaka komuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane nalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi shobo labangani silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama
Ivandla leMDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nqa kusenziwa imisebenzi emkhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani. Indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu-4,000. Kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ebandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo ngkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bakhangela kubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize i-Ministry of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela kubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe extraordinary congress ngoba kuselakale inhlanhla kwabanye okunye kwakhona kungaba izifiso zabo kubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDC TV kuyatholakala lokho akumelanga kusimangaliso kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-extraordinary congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasa lolu daba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Christi ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole i-suspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Abazange baphendule ke abe-MDC kanye lo-president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abanobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphenduli ngoba into kazibamelanga kuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuzo sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict. Agent chamber application for a court interdict. So the agent chamber application iyenzakala ukuthi izwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo it Saturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana iCongress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
amanyathelo maningi angaenzakala kanti kodwa engingakutsho kwakathesi ukuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke i-high court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newsbox lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umlangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo khonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama-sanctions okufakelwa iZimbabwe kufakelwa ama-sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama-sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphasi kwama-sanctions. Kodwa sibe sikubona imali kaSmith isebenza, intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathethi government ekhona kumbe kufakele thina abantu beZimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama-sanctions maZimbabweans.
Anginjani lonke basazi baStudio 7, ngifisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi yami iphathisa lonke izalekisa umusile ngabaphilile. Ngiyile khona ngapho Tadika Manesa Chatan Treja Sigoletu Dona Christian Kampan Wopusiani Lepiranjani Priche. Ngithi likhule lizigcine i-corona iyaphambili bantwana, lingazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lama-break. Please please siyacela nazelele ama-mask ze-social distance ligcine khonokho.
Zanibonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo. Siyazizwa nje siphatha amandla zezanupefi zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zitide ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona le zanupefi umehluko kubi. Anti into eyi-1 wayebe bengazuka amakhwapha bona kuyiba ababulala abantu. Nabo bayabulala phela bezanupefi. Sengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Babizwani bona? Ngoba ngamasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1 yabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle bayemakhaya loba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibika. Kodwa nginesibisi ukuthi uma bengafika nje ekhaya ebesiza siza abadala injivilime laphana ichilimela kodadewethu bencedincedise laphana ngoba eshe thina phela siyazi phe sihlala egangeni asisaphile ekhaya. Lisi ma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iyintiki. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu bethiwe bencedisile. Hayi ilizwe lakithi isitshali senzima kuza nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanupefu and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela abazazi into abayikhulumayo, khuluma amanga kuphela. bakuruma manga wote nokuti ama bodare valeleni i corona vhiri i vhiri sekaya kuyiza lupiri corona vhiri iza lupiri kupera kula mutonga kwazini ndanga kwanzu ukubva ipota uya beseza kupera mara vhele obvious i corona muyevhele
salibonani ku studio 7 mini gamalame u Adolf Shaba ngithanda ukubonga ngenhlelo zenu elisiphazona la lendaba elisiphazona ngokwethembeka ngokungakhethi ihlangothi okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe halolwana lunxuwa lolwana akusela lutho akusela lutho nje so into ngayithola nje imipankwa labo konke ngoba bonke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini ngoba hhayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics wonke nje labana abaku-political dustbin nje indoda eqothe engaba khona laphana u-Abednego Bhedu hhayi laba abanye laba akulanto abazayenza ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo i-1 million campaign yabo abayenzayo bekhohlwe nge-side show le yenziwa ngabothokozane Khubu bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono bengena emakhaya kuma-reserva besenza ikhampeni yabo hhayi ma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukutshontsha ngeke kuze kubasize
kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kanti yona i-Supreme Court yathi uKhuphe axotshwe ama-MPs e-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa idaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councilor lama-MPs awe-MDC alliance yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku ngezi yikho lapha okuzakuya sokulayetha into zihamba njani kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esiyikuama-dielections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-dielections futhi kanti bayakwazi ukuthi bayenza ama-dielections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena uKhuphe ma engena ephalamenti umelele bani abantu bakhe bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani lo muntu engiyabameleyo uconstituency ukuthi yamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele ikhethi
ngiyambangala nje manzizwa amatonga ayithi ajabuliswa ukuthi umnankagwa ukhuluma isihlobo sabo waye bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusizani khona lokho and uzogijimayo khona aye bancenga ngomumbu obolileyo namabeli abolileyo isitedi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo usehamba engene emazweni la ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport ngoba ebantwini bantwini vele akhula umuntu omfunayo lo muntu abantu bakhathele ngayo lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho le nto leyo kumele ibhekwe ngamehlo abomvu yinto emele ibhekwe impela ngoba sekusezakala noba yikuphi nje ama-election asetshontshwa noba yikuphi sokuqebezela le nto lena azi ukuthi kona iZANU-PF iyafundisa ubani umkhuba omubi osugcwele kanje abantu sikhathele ngale iZANU-PF le sikhathele yilaba abantu laba abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba abantu and ngizusize ngalaba abantu abadilizela izindlu ngapha kuthi abantu behlala ezindlini becashela i-corona ngapho abantu badilizela izindlu abantu balala emazini kodwa labo abantu abalashiyeni lapo mina angazi ukuthi ngobaba bobani ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu mina angazi ubabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-India, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami mazonzo ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umama lo kawukhanya ubuyela emuva, ukhanya lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 eseOhio. Uhlelo lwanamhlanje ungakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MTCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bhebhe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.